ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota izolo kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kugcobodise amabhizimusi abesevele ecuba ngenxa yokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Ingcwethi zenotho zisola umkhuba kahulumende weZimbabwe othi engakhweza intengo yamafutha la ingazayehliswa njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kujera. Kesizwe imbono yakhe.
Wenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry lay air fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu kuma taxis nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye fuel, kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama industry amaningi bayasebenzisa i fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa kwentengo ye fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi lokhu kuza kwenza impilo ibe nzima ngamandla ngoba uZulu kube salokhu engakabi kusimo esihle kwezomnotho selokhu ilizwe lavulwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula.
Indaba esisiyesaba kakhulu ukuthi iza bangela njalo ukuthi impahla zikhwele, zivele sibe sezikhwelile nje nxa ukhangela ezitolo lapha. Abantu bayakhala nxa uhamba usizwa lapha emkambo ukuthi into sezidlula kakhulu ezitolo. Kutshengisela ukuthi-ke ukukhwela kwentengo yamafutha ohambisa izimota isengezelele amathuba okuthi impahla zikhwele njalo futhi ezitolo, ikakhulu ukudla. Sikwazi njalo ukuthi abantu abaningi babengasebenzi vele nje kuze kufike phose ngoFebruwari lo nyaka, kutsho ukuthi abantu abaningi abakahlumi ukuthi baphile bese babe nemali yokuthenga ukudla. Njalo futhi siyezwa ukuthi impilo eyenzakala lapha kwele Mozambique isibangele ukuthi inkampani enkulu yezamafutha layo ivale nxa sikhala ezindabeni lapha emaphephandaba, bathi inkampani enkulu yamafutha i-Totali sivalile ngempi naleyi yalamali cacha la aseqeda abantu lapha kwele Mozambique. Kusho ukuthi-ke amafutha akuzamanzima ukuthi afike afinyelele lapha elizweni, njalo futhi kuyingozi yokuthi kungabangela ukuthi aswelakale, gcine sibona futhi indwendwe sezivuleka lapha emagalajini okuthela amafutha. Ngokunjalo kuyabangela ukuthi intengo yempahla-ke iqanse kabanzi.
Usomabhizimusi njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yabezimota Motor Traders Association, umnumzana Bednico Bebe, uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha yindlela kahulumende yokudinga imali.
Okwenzakalayo Chris-ke lapha ikuthi-ke i-transportation yamafutha loko kuthiwa i-FOB isuka lapho avela khona isiya ku-inland lapho azafika athwale khona izimota nezitimela esesiya endaweni ezishiyeneyo yakhwela ngoJanuwari. Isikhwelile ngoJanuwari-ke kwakufanele ukuthi amafutha eZimbabwe lawo ahle atshengise ukukhwela kwakhona ngoJanuwari. Njengoba-ke akhwela-ke uJanuwari esedlulile, mbe angisiboni isizathu sokuthi amafutha ngabe akhwelile futhi okwesibili. Ukukhweza amafutha okwesibili ke kudalwa izindleko kumbe ngithi imali echajwa nguhulumende nxa amafutha engena elizweni. Uhulumende ke yena bekufuza ukuthi azele abantu beZimbabwe ngokuthi angaze akhoza eyakhe indleko ukwenzela ukuthi amafutha ahlale ethengiswa ngentengo efana nayo. Okwakathi simbone ngani ke ukukhwezwa kwamafutha, uhulumende udinga imali nje kuphela, useyidinga ngendlela ezithiyeneyo njengoba ukwazi ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhangele indlela eziningi zokuthi abe cuca abantu ethatha imali ebantwini. Kalakho lokho kuthiwa yikuzwela abantu, ayekele abantu basebenzise imali ukuthuthukisa umkhonomi. Yena uthatha imali esiyayisebenzisa lokho okucina kungacaci ebantwini, okucina njalo kubonakala ukuthi kulokuxhwala phakathi lokho kuthiwa yi-corruption. So-ke intengo yamafutha nxa isikhwelile kathesi uhlupho esisizaba nalo yikuthi-ke intengo yezinto zonke ezithwalwayo zisiyathengiswa kuma-supermarket lendawo ezijeneyo zizakhwela intengo yazo ngoba intengo yamafutha isikhwelile.
Ugatsha lwezamandla ajeneyo olwezera lwazise izolo ukuba intengo yamafutha ezimota izakhwela ilitha linye elepetulo ledlule kancane idola elilodwa leMelika i-$1.34 kumbe amadola eZimbabwe adlula ikhulu $112.96. Intengo le yiyo ephezulu kula yamazwe wonke esigaba seSADC.